Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 Mpandula 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7116.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi, bakithi hey, sesesabela yona imkhuhlani, bakithi impukani lani, typhoid laba.
Amalokishi amaningi akobulawayo yasefikisa amaviki angaba mane engela manzi. Iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. Ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguquko kwele South Africa e-Absa Premier Soccer League. Kushiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela elizweni lelo bedanile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa, 7116. Abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5373 babo. Babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili, 208. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa, 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 31,082. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingaba ngamashumi edlula amabili lasikhombisa, 27,147,626 abafunyanwe bele COVID-19. Yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 889,456. Amalokishi amaningi akobulawayo asefikisa amaviki angaba mane ingela manzi. Iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga kungenxa yokuba kaleni lise ukuthenga amanzi wona asethengiswa ngemali yaphandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uduko lokusilela kwamanzi kobulawayo selusenza uzulu walelo dolobho ahlalele evalweni ngoba esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa yokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Ezinye imuli zibonakala zisiya kukha amanzi emfuleni egeleza ingcikeza ukuthi bathole amanzi okusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Sifiso Chuma uyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebesebenzisa ezinye indlela ezizadala umkhuhlane.
Kutholakala kwamanzi kuludubo olukhulu njalo sekusesabisa, ingakhuluma sikhangele indaba yabo Khorela ehlala sizizwa sibezwa kwamanye amadolobha, sizabizwa lakhona lapha ngendlela zokusenzakala ngayo. Abanye ubulonge bababuhloniphi, ngababazi ukuthi bayagqitshelwa nxa ethe wathi ukuzincede esendleleni. Mayenge lezi nsuku amanzi engekho ukuthi aflashe emaphepheni sihlanga labendleleni, kambe kuzakuba yikuyini?
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi selokitshini le-Cowdrey Park uthi sebelamaviki ambalwa bengela manzi.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi, bakithi hey, sesesabela yona imkhuhlane, bakithi impukani lani, typhoid laba. Ngayi Cowdrey Park bakithi bazama ukusigebhela imthombo nje, at least ama-section lama-section ebe le mthombo, ngoba hhayi sizwile bakithi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhula owemzini welobhengula uthi kudingakala ukuthi abantu baphiwe amanzi loba kanye ngeviki kodwa lokhu.
Hayi, indaba yamanzi le ibuhlungu le. Xa abantu bengaqeda iviki yonke bengela manzi njalo kungela bhawuza ebuyayo ukuthi nika abantu amanzi okunatha, kubuhlungu kakhulu le. Ngabe i-City Council iyazama okungcono wayo sibili ukuthi at least inxa yehlulekile inika abantu amanzi kanye ngeviki.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ethe uzaphendula imibuzo kodwa ubelokhe engaphendulanga. Ikhansili yakobulawayo inikeza uzulu amanzi kanye ngeviki kodwa iningi lithi langosuku amanzi kufanele aphume empompini awafiki. Okwamanje inhlanganiso ezizimeleyo ezingamachumi amane lambili i-42 zisebenzelana lekhansili yakoBulawayo ziphathisa uZulu ukuthi athole amanzi. Ugwalo olukhitshwe yikhansili yakoBulawayo luveze ukuba inhlanganiso lezi ezigoqela iDan Church Aid, iK International, iWorld Vision, leplan International lezinye zisebenza ngaphansi kohlelo lwe-Water Sanitation and Hygiene, iWash Program, njalo zaqala lolu hlelo ngesiphangephange ngemva kokuqhamuka kwesihudo koBulawayo. UBulawayo unatha emadamini ayisithupha, kodwa amanye awo awasela manzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakoBulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yaseNyamandlovu Aquifer, ilakho ukuthola amanzi avela edamu leKami. Ithi njalo kudingakala izigidi eziyisichiyagalombili zamadola eMelika, i-$77 million, ukuthi lulungisiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisichiyagalombili lamadola eMelika, i-$8 million kuphela. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zeHarare zithi uhulumende makaphendukise izimota ezithwala uZulu ezamakhombi ukuqeda udubo lokuhambisa. Nanku phela abantu sebephindela emsebenzini yabo ejiyeneyo ngemva kwenyanga ezithile abantu betshona ezindlini phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi sebethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukusuka emalokishini ahlukeneyo bengena enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuba uhulumende emise ukuhamba kwezimota ezithwala abantu njengendlela yokuzama ukwenqabela ukusabalala kwe-COVID-19 evumela ukuhamba kwamabhasi ezupho kuphela lawo esesandelwa. Umkhokheli wenhlanganiso ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, umnumzana Tafaza Goliath uthi kakula ngenye indlela uhulumende angaqeda ngayo udubo lokusilela kwamabhasi ezimota ngaphandle kokuvumela abamakhombi ukuba baphenduke.
Isuse sangano le Passenger Association of Zimbabwe,
thina njenge-PAS sibone ukuba izubhu ayenelisi ukuthwala abantu iyo yodwa. Kufunakala ukuba abantu bezimota ezizimele zodwa ezifana lamakhombi bathwale abantu. Isikhathi esiqakathekileyo siyaphela, abantu bedinga amazubhu
okwenukusha eli kuphezwa.
Esinye isakhamuzi umnumzana Tafaza Chikandiwa usekele ukuphenduka kwamakhombi esithi isimo esedolobheni kasisafani lamalwanga akuqala elockdown.
Thina amakhombi siyacela sibili ukuthi ngawe kuyayenza ayiphenduke, ngoba ngomumo osukhona kathesi ngecorona le abantu sebegcwele ethawuni, njalo izuphu ayiseyenelisi ukuthi kwanise ukuthwala abantu bonke ngesikhathi esifana nayo.
Unkosikazi Messi Thwala othengisa edolobheni leHarare uthi amabhasi weZupco afa nguhulumende yeneli uZulu wonke.
Amabhasi afunakala, amakhombi afuneka sibili, because abantu sithwala nzima masifuna ukugada. Uyabona cabanga nizasuka ngengo-5 lapha nelayinini selayini elibhasi nizaze ngikade ngo-8, but umthova nyagada anytime yabo. So hamu amabhasi lokhu akuncedi lokho.
Kodwa unkosikazi Maidei Mangwiro weBudiriro yena uthi amakhombi ayadula, ngakho ke uhulumende kumele aqale alungisise udaba lwendleko yokugada
ukuthi amakhombi aphenduke. But have a price if anana less poin compaya vidula. Sifuna abu ye civili patika tes ye corona lay singa was patisi our phone. Uguta bantu seva ning kakuru.
Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wezokuthwala kwabantu zimota lezakhiwo umnumzana Joe uBikimatiza yehlule, kodwa kumaviki edluleyo uhulumende weZimbabwe wazise ukuba uzaqhubeka engezela amabhasi weZupco esithi amakhombi kawaphathi kuhle abantu. UZulu uthi amabhasi kaweneli njalo ka wathwala abantu abaye emalokishini wonke weHarare. Abanye besithi imali ebhadaliswa abawagadayo kayeneli ukuwalungisisa lapho esifa. Lokhu sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokubhadaliswa imali yedola leMelika ngabemota ezincane bethatha ithuba lokuba kakula zimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Kulabanye abantu elizweni abathakazelela okwenziwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe, kube labanye njalo abathi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Lisamkhumbula na uMugabe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Zokulomnyaka wabhubha owayengumongameli umoyi uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017 libambisana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kulabanye abathi kukhona okubambekayo owathiwa nguMugabe, kube labanye njalo abathi wathiyela uZulu inhlupho ezingapheliyo eZimbabwe. UMugabe wafela esibhedlela eSingapore, wayelesifo semvukuzane. UMnumzana Joseph Juma owayekumele iphelandaba mpophoma edala lepalamende uthi kukhona okunye okubambekayo okwathiwa nguMugabe.
UMugabe watshela abantu ama-feelings ukucabanga kabili. Kathathu kukhona okuhle esibili akumelayo okunjengenkululeko elizwe lethu okunjengento yomhlaba adubana agcina seyilungisile. Bese siba lokunye futhi obuhlungu obucatshangwa especially ngapha kwelakithi nxa sesicabanga endabeni yabogoground, sicabange njalo futhi ezinye izinto ezisifakeke kulokhu esikikho khona inkinga esikiyo khona kwamanje ngenxa yokuthi kona wayevame ukwenza lokwana esikuthi ngesingizi ama-populist decisions, kodwa asisale esesilimaza-ke kathe singapha. So ngumuntu esingathi uphile impilo eyomuntu mavele umuntu wonke, akula muntu ongaphila impilo esingayithi yona i-perfect life. Lapha nalapha uyaba lesigwenxa, kodwa lapha nalapha futhi uyenze into enhle futhi njalo.
Singathi kodwa abanye abantu sebekhohlwe ngaye vele, kumbe akula muntu ongamkhohlwa.
Ebetshaya isikhiwa lapha abalungu labo beze besale phansi, uyazi. Ngumuntu obebeka izinto zakhe kuhle, zicaca. Indoda ebikhuluma sibili iphiwe, isiphiwo besikhona. So asobuntu esingapha ngumkhohlwa, noma nje ngoba le mpambaniseko lapha nalapha njengoba ngithilo ngathi kona yinto imvama nje yomuntu wonke yobana akula muntu ozahamba ngesicathulo esipheleleyo. Lapha nalapha siyakhubeka.
Kodwa umnumzana Joshua T. Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu uthi uMugabe wathiyela abantu inhlupho kuphela.
UMugabe waba ngumuntu ongathi oba ngumuntu oyisihwaba owafuna ukubusa yedwa, wakhohlwa ukuthi kule kusasa ulabantwana nabazukulu. Esingakubona okwenzakala kathesi umbuso khona abehlulekayo izandla zikaMugabe, behluleka ngoba bengabantu athi bengaphasi kwezandla zikaMugabe. So kutshengisa ukuthi uMugabe thina kasitshelanga lutho, usitshele uhlupho ba lokhu likontinua siya phambili.
Singathi-ke abantu bangamkhohlwa yini?
UMugabe uyakhohlakala. Besides ukuthi simkhumbule ngenxa ye-part of i-Gugurawundi ayenzayo ebulala abantu esikhathi se-Gugurawundi, uyakhohlakala ngoba akula nto enhle esayenzayo. Into enhle kuphela enzakalayo esayibona shortly ukuthi yena waba ngumuntu owavumayo ukuthi into ukuthi ilizwe selimehlulile ngesikhathi simbona sizenza into ze-GNU. Avuma khona wazehlisa ukuthi abantu, ngoba isikhathi se-GNU abantu abaningi bakwazi ukuthi bayakha izindlu bathenge benze lokhu lalokhu khona khona kuphela into ayenzayo engani yakhani. Kodwa kombuso wakhe yena yedwa uMugabe uyakhohlakala.
UMugabe wangcwatshwa kibo kwaZimba loba nje uhulumende wayesemlungisela lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi i-mausoleum eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela iqula lawele South Africa elikhangelele ukuthunyelwa eZimbabwe livi ukuzodinga isisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe.
Ezivela kwamanyamazwe lilami uMikeobe. Ingcwethi zezempila kahle kwelemelika ziveza ukukhathazeka okukhulu ukuthi ngemva kwekhefu lesisebenzele Labor Day lizaqonga inani labazatholakala bele COVID-19 ngoba leli kefu livame ukubuthanisa abantu abaningi abahamba imango emide ukuyahlanganela labemuli kanye labangane. UZulu waseCameroon osesigabeni esingenyakatho yalelo lizwe ohlala ehlaselwe ngabalwa becatsha abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo abe qembu leBoko Haram sebephinde babhekana lolunye udubo lwengozi embi yempopoma zamanzi ngemva kokuna kakhulu kwezulu okwesabelwa ukuba bangabhekana lendlala enkulu. Kunje kubikwa sokufe abambalwa inkulungwane lenkulungwane zadilizelwa imizi. Inhloko kahulumende yeBritani umnumzana Boris Johnson ibikwa iqoqa ukusungula umthetho omutsha olakho ukuyekethisa ezinye ezibopho zezivumelwano sokuphuma kwalelo lizwe kumanyano owe-European Union ese-Brexit esilotshwe ekuqaliseni kwalo mnyaka okulakho ukuphambanisa.
Kulo kwesabela ubana uhlelo lukahulumende weZimbabwe lokumelana leCOVID-19 ole lockdown lungaba lakho ukuphazamisa umsebenzi wokuhlabisa abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela imikhuhlane etshiyeneyo. Nanku abantu beyaliswa uhamba-hamba ukuze abantu bafinyelele lolusekelo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula othi kumumo onje abazali balokho ukwesabela ukuyahlabisa abantu babo amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni.
Kuyahlupha ngoba sinje kasikwazi ukuthi kuyabe kuyahanjiswa njani amanesi lamadokotela labanye abasebenza kweze health sebelenyanga ezimbalwa bengayi emsebenzini.
Omnumzana Arthur Taderera okokela enye njalo inhlanganiso yezakhamuzi yeChitungwiza Residents and Ratepayers Association uthi omama bazithola kubasinda ukuyahlabisa abantwana babo ngoba amaklinika ekhatshana. Abanye bahlala emaphandleni ahanqwa iChitungwiza. Kuba nzima njalo kibo ukuba beze emakliniki alumango ngoba kulama lockdown lecurfew okungabangela ukuba beqise kumalanga abo okuhlabisa abantwana. Unkosazana Abigail Siziba obona ngenhlelo zokulinganiswa kwamathuba enhlanganisweni yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi la kulelo dolobha omama ababhekana lodubo.
T-transport iyahlupha, ozupho abakhona abaprovide service from ilokichi to elinye ilokichi. And kulezinye indawo kobulawayo like imganwini, parts of Phumula, labo Country Park, okokuthi ikliniki yabe ikhatshana ukuthi umama mele gadi ukuthi ehlabise umntwana ekliniki.
Uthi khona emaklinika sebefikile babhekana njalo lezinye inkinga zama-restrictions.
Iline baqalisa ukulayina phandle bebenginiswa kancane kancane njengoba amaklinikhi abezama ukupreventa ukumemetheka kwe-COVID-19. And ama-long queues wona lawa asesiba khona aqasela phandle kwegedi leklinikhi ayenza umama ecine edonda ukuthi ehambe ekliniki ngoba uyabe khangethi uzatshona ekliniki and sometimes ama-numbers akhona bathi are-restricted.
Uqhubeke ethi olunye udubo asebebhekane lalo yokuthi abantu sebesabela ukuba amakliniki lawa asengaba ngama-hotspot asabalala lokuthelelwana lula lesi sifo. Umnumzana Taderera uthi kulolu daba bayajabula ngoba umeya weChitungwiza enxume ukuba amakliniki athile afana leSeke South Clinic, leSt Mary's Clinic kumele amele inhlungu ezilethwa yi-COVID-19 kuphela. Unkosikazi Lorraine Mupasirisani wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association uthi omama abadodubo olukhulu kulandela ukuvalwa kwamakliniki ngomasipala weHarare kusimo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini osokuchiya abantu bemele beye kundawo ezikude njengokusuka emzini weGlenora njengomzekeliso umuntu esiya emzini weKwatsana uAbigail uthi omama bacela ukuthi abuye eduzane labo amakliniki okuyisicelo sezinye inhlanganiso
yoqokusaneni kwethu labo mama bake basuggest ukuthi ngakuyayenzwa ama mobile clinics ukuthi ebelanda omama emalokishini lapha abahlezi khona usethwe amalanga ukuthi bebuye bezohlabisa abantwana lokhu kungaba lula for umama ukuthi be-adethu ama guidelines ukuthi umntwana uhlabisa njani bengaye.
Udokotela Kudzai Masunda wohlangothi lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare utshelele umsakazo uba amakliniki abavalelweyo avalwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwezisebenzi. Ethi noma kunjalo babe leqiniso lokuba bachiye ikliniki engabe yodwa kusiqinti ngasinye kulolu dolobha ukuphathisa izakhamuzi ngoba imisebenzi efana le-immunization iqakathekile. Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuhlabisa abantwana amajekiseni kuqakathekile kakhulu ekulwisaneni lezifo ezifana lepolio, indingindi, measles, diphtheria le-whooping cough. Inhlanganiso World Health Organization ithi izwekazi le-Africa selinqobe isifo sepolio ngokuphela ngenxa yemisebenzi enje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ucele odokotela labongi abeZimbabwe abakhalala umsebenzi okwamanje ukuba babuyele emsebenzini uhulumende esalungisisa inkinga zabo kuholo lokudingakalayo kumsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Zana Nicholas Nleya obulawe ngolwesibili olwedluleyo ndawonye lonkosikazi wakhe uMargaret A. Plumtree babeyiwe lamhlanje emngcwabeni obuthanise izihlobo abangane omakhelwane kanye lababekhonza labo. UNleya lomkakhe babekwa bebulewe ngabacatshangelwa kubananga bangamasela. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba oluchiye iningi labantu lithukuthele ngenxa yesihluko ababulewe ngaso. Ngoba imizimba yabo yaqunywa njalo yachiselwa endlini. Iphephandaba lebulenjini elesayithi libika ukubana iningi labakhulume kulombuthano eligoqela abazukulu abantwana kanye lomkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Kube bathe ababili laba bebengabantu abathandekayo njalo bencedisa umphakathi. Mnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla se-Habakuk Trust uthi ngomunye wabasebenza lo mufi.
Yes, aqalisa ukusebenza lomuyi ubaba uNleya ngo-2007 sisungula uhlelo lokunikeza abantu ulwazi ngokuthi bengakhankasa njani kumbe bengenza njani advocacy. Ubaba uNleya sathi senza i-training yangkhona ePhakamani, yathi iPhakamani sezimnyama kodwa iPhakamani esempandeni wathola i-certificate of excellence okwakutshengisela ukuthi waveza ukukhalipha okukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho ubaba uNleya waba yingxenye yeHabakuk Trust Community Advocacy Action Team yasePhakamani ngo-2007 umnyaka uphela kusiya ku-2008 esebenza le-community ilama Habakuk Trust Action Teams empandeni agoqela ama action teams emahlaba sihlangene ePhakamani laseValukhalo bekhankasela amanzi. Ubaba uNleya besebenza lobaba oprincipala labo Mrs. Mbengwa labo Six Boys endebele kwaze kwatholakala ama donors agebha imgodi engafika 15 endaweni yona leyana. Njengoba sikwazi ubaba uNleya waye ngumphathi isikolo so wayelolwazi oluningi kakhulu iloba wayengaboni kahle emehlweni kodwa yindoda eyilombono omkhulu kakhulu, umbono wentuthuko, umbono we-development, umbono wombusazwe omuhle at local level ezigabeni, umbono wemfundo, umbono wokuletha amalungelo, umbono wokuhloniphana. Lokho ngisakhumbula ukuthi wayevezulwa zoluningi kakhulu kakhulu ngama-current affairs, sithi sifika khona ngale mpandeni. So kunguye kubuza ukuthi lapha kuhamba njani mfana, lapha kuhamba njani mfana. Wayebala kakhulu, wayele knowledge enkulu kakhulu.
Iningi liyasola kakhulu indlela ababikwa bebulewe ngayo. Ungathini wena ngokubehleleyo?
Le indaba enzima kakhulu, amapolisa kumele edinge abantu labo. Abantu labo bebanje ngoba ama-cases anje asevamile sibili eMathabeleland South, ikakhulu ePlumtree laseKezi. Kodwa zake sizwe kuthiwa umuntu usebanjiwe, lokhu kuyamangalisa kakhulu. Besinikele feedback ukuthi sokuhamba njani. Ngikhumbula ko-BD last year, kulo mfowethu wabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Wamthela ngeparafini wayela Madrid, basebemchisa. Lakhathesi abambulalayo abakabanjwa. Ngikhuluma nje le ndaba kababonileya, sifisa ukubona abantu abakwenzileyo bona lobo bebanjwa umnyaka ungakapheli.
Lo nguMnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso yehapa kuTrust. Ubekhule ngacingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezemidlalo, ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa ye-Absa Premier Soccer League, kuthiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela beselizweni lelo bedanile okwamagama kungenxa yezizathu ezichiyeneyo. Intathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiba lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leKaizer Chiefs elakule South Africa liphenduke inhlekisa ngemva kokuhluthina isicoco seligi ngosuku lokugcina lwemidlalo lapho elibe ngutshikelo bhanqa 1-1 lele Baroka, kwathi lelo ebelincintisana lalo elemamelodi Sundowns lanqobe leBlack Leopards nge-3-0. Iqembu leKaizer Chiefs lihlale phezu kwengalane yokwemidlalo engamashumi amabili lathoba munembili, ikanti ele Sundowns lihlale phezulu ngemva kwemidlalo yosuku lokugcina. Sekule minyaka emihlanu iqembu leKaizer Chiefs lagcina ukuphakamisa isicoco seligi, kodwa umlandeli waleli qembu uFaith Ndlovu uthi akulahlwa mbeleko ngokufelwa.
Mina ngingumlandeli weChiefs, vele akujiki ukuthi ihlulekile ukuthatha iligi, okusalayo nje vele likhosi for life, and egemini you win and you lose.
Iqembu leKaizer Chiefs labadlali abayizalwane zelizwe leZimbabwe ababalisa uWillard Khatsandi kanye noKhama Brilliant kusithele Mamelodi Sundowns, lona lisetshenzelwa nguye ngukapteni weqembu lamaWarriors uPeter Ndlovu. Ngaphansi kwengalane iqembu lePolokwane City yilo eligunyulwe kusigaba saphezulu, okutsho ukuba abadlali bakuleZimbabwe ababalisa uNozinti uGeorge Chikova kanye labadlali baphakathi abathi Walter Musuna kanye loCharlton Mashumba balokho ukuyadlala kusigaba seGlad Africa Championship ngesizini ezayo. Abanye abakade besengozini ukugunyulwa kusigaba saphezulu ngababalisa uElvis Chipezese ongunozinti weqembu leBaroka, lona eliphuthe imidlalo lisendaweni yeChumilani. Ngathi kanye loTalent Chawapiwa abeqembu leAmazulu, lona eliphuthe lisendaweni yeChumilani 3 engalaneni yemiklomelo. Iqembu eliqede lisendaweni yeChumilani 5 leBlack Leopards zalingene kumidlalo yamaplayoffs, lapho elizadibana khona lamaqembu abalisa eleAjax Cape Town kanye leChakuma Chamanzi Vadila. Imidlalo yamaplayoff iqale ngesonto lapho iqembu leAjax elichaye khona eleChakuma Chama Zivandila nge-3-2. Ngolwesithathu iqembu le-Ajax lizadlala lele Black Leopards, njalo amaqembu lawo azadlala aphindane umphehlu. Ngemva kwalokho lelo elilemiklomelo eminingi kube yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7116. Amalokitshi amaningi akoBulawayo asefikisa amaviki angaba mane engela manzi, iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa e-Absa Premier Soccer League, which iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalelayo beselizweni lelo bethanile. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.